inkala uma hamba lugege ukuhamba kwayo kayikucini. So ke izanu vele indlela eyaziwa ngayo eyokuqilibezela. Yiyona leyase beyisebenzisa kwabanye babo. Njalo yikho kwenza ukuthi laba abanye angeke bavume ngoba bayazi vele babaqiliwe ukuthi khona kakwine abathize. Njalo le kutheni ukhetho lwakhona kalenziwe kutsha, kuyabe kukhangelwa futhi ukuthi inhlanzi enkulu efunekayo esizibeni ukwenzela ukuthi ingaphumi. Yikho kumele ukuthi kwenziwe ukhetho lwalolo. Kodwa ke nxa sesikuthatha sikusa ku-context elizwe lonke, kuyatshengisa ukuthi nxa kukhulunywa nge-rigging eyenziwa izanu iyabe iliqiniso, ngoba amalunga ayo ayakutsho ukuthi vele iyariga okubonakala kuma-primary elections ayo.
Kuyabe kusitshoni khonokho baba Ncube nxa kunjalo?
Lokho kuyabe kusitsho ukuthi ukhetho lwalolo luzayo. Kahle ngiqale kukhonapho kube bona laba bakuzani ukuthi kutsho ukuthi ngotsotsi abazali kuyatsotsa futhi sebephambili, ngoba ungabona otsotsi beqilana bebodwa, kutsho ukuthi wena-ke oseceleni ukuthi baza kucila ngendlela-ke esabekayo. So njengoba kuyiwe ekhethweni, asikhangelelanga okwehlukileyo kulakhona lokhu abakwenza kuma-primary elections, ngoba ama-primary elections abo ayisibuko lokho kuthiwa yi-microcosm of the larger world, ukuthi ayisibuko sokuthi vele bona izinto zabo bazenza njani. Abanye ngaba-impozwayo befakwe endaweni abangekho kizo nxa kuyikuthi ngabafunwa ngabakhulu. Konke khonokhuyana bayalwa ngakho, abanye bayehluleka lokucomplaina besesaba. Akutsho bona ungakhangela kufuna ukuphindwa khona yilaba abakhulu abalezibindi zokukhuluma, abancinyane bayafuqelwa eceleni bahle bathule ngokwesaba la. Yikho khonokho esikubona kusenzakala sokukhetho lwezwe lonke.
Ye, kodwa bona bathi okwenzakalayo khonokho kuveza ukuthi kule demokrasi enzima kubandla le-ZANU-PF. Akunjalo baba Ncube.
Hayi, idemokhrasi kakula muntu otshaya omunye ngedemokhrasi. Nxa ubona abantu sebemukulana bebekhuma inhlabathi ngemilomo, khonokho esibona kusenzakala akusikho demokhrasi. Njalo idemokhrasi yakhona yindaba kungatholakali abancane abakhululekile ukuthi kumbe emhlanganweni kumbe kucongress yezanu bakhampene kumbeni bakhuluma bakufuna, ikakhulu nxa kuzavotela upresident. Akula demokhrasi ekhona, yilabo abakhethiweyo abavunyelwa ababe lezibindi zokuthi kabakhulume futhi besazi ukuthi abaphathi bayabafuna, abangafunekiyo bahle bathule.